Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-13 kwenkwezi 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Jikumba. Likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye
20 meters uzatholi umuntu lo nkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela primary usekufe Nkayi North.
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence ikakhulu eziqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo.
Udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu kade ziko ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu.
Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli lokhe liqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote.
Ivandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Jikumba likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye. Unobhala obona ngezokhetho kubandla leli umnumzana Ian Makone utshele uJikumba ukuthi ibandla le-CCC libuthanise ubufakazi bokuthi uluhlu lwabavoti lolu alulotshwanga kuhle kuzigaba zonke zelizwe. Njengesibonelo uMakone uthi eGokweni Mbuziya abantu abalamabizo aqala ngo-A esiya ku-M abakho kulolu luhlu. Ngesizwe umlayezo esithunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Uhlelo lokuhlola amabizo okuvoters roll aluhambi kahle ngoba ekuqaleni iZEC izange yenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele iZEC yazise uZulu andubana loluhlelo luqaliso lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze liyephutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Waphonga ukubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana le-ZEC ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo ama-voters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station uyabe buza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lololwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma-polling station baye-checka amabizo abo ku-voters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu, libona ungani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo?
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma-district atshiyene eMathebeleland ukuthi bahambe ema-ofisini awe-ZEC bayexoxa lobukhokheli be-ZEC kumbe u-district elections officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu-18 abarejistayo ukuvota ukuthi baye-checka amabizo abo ukuthi akhona ku-voters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika emahofisini ngoba abaningi bavela emawadi akhatshana lama-district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli be-ZEC.
Zona khona isikhalazo zenu lizihambise ngapi?
Khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele izeki yenze imhlangano yezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi delimitation. Khathesi enkayi South izeki sidale inkalakatha yohlupho. Uzathola ukuthi umuntu ovota eDakamela primary useku ward 15 enkayi North, ovotela eDakamela secondary ulokhe eku ward 16 enkayi South. IDakamela primary leDakamela secondary zijiyana kuphela nge 20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela primary usekuNkayi North, then wena nxa ulokhe uvotela eDakamela secondary ulokhe usenkayi South. Lezi yizinto okufanele zilungiswe yi-ZEC.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe, umsekeli kamgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland North kubandla le-CCC. Ubekhuluma ke ngokwenzakala khonale eMatabeleland North. Okwamanje ke sizwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ekhuluma ngodaba lunye lonalolu olwamabizo angekhoyo ku-voters roll.
Balele umama uJustice Shigumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifazi, ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi we-ZEC izincoma yona isithi balamandla. Bathusela abantu, babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces. Njalo sichasisile ukuthi amaprovinsi wonke kulabantu abaswelakalayo, abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti. Egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M, amawards wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M. Sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa iBVR leyo esecha efonini *265# iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile, ikhuphe amabizo wakho wonke njola le number zesithupha le address, kodwa uthi sufika khona bakutshele ukuthi awulabizo. Okunye kusimangaliseyo ukuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election khathesi sebedinga amagama abo awazusakali ku-voters roll. Into le itshengisa ukuthi iZEC ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli iConstitution le-Electoral Act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably, silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo. Akuhlalwe phansi amabandla wonke lama civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani, ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho. Sifuna ukuthi sihlale le-ZEC, le-civic society, lama-church, labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba i-constitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota. Sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla e-ZEC, yona i-ZEC izalwa yi-constitution. Sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu, abantu kona bezakhalala benze umathanda. Yikho ibandla leni sithi cha, lokhu kungazala idonki ingazala inkomo. Kuyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiyo. Siyabonga Zulukandaba, ukusihlomisa lisipha imfumba edezifihlwe izekhi besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti. Yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa. Sifuna i-free and fair elections masinyane. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Silokhu sikudabalunye isiphathamandla sezek umnumzana uTloyile Silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lolu bamele bahambe babhalele i-commission ukuze kulungisiswe. USilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu yikuthi kulungisiswe konke okube liphutha.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Amapholisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence, ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo. Embikweni wethulwe izolo, amapholisa anike umzekeliso wokuthi abanye abesifazane baganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba, njalo abanye abesilisa bayagwazana ngengqamu. Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, ithi iyake ixwayise abanye abesilisa abalethwa yimthethwandaba ngoba bedale udlakela. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazane abalokhu behlukuluza abesilisa.
Inkulumo eliqiniso, ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu. Kade siko ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu, okuyinto engajayelekanga ezigabeni zethu, but sokuyinto esijwayelekile nje sisenzakala phose zonke izikhathi. Lokho siyakubona lathi njengenhlanganiso. Amadoda angika izikhathi eziningi yiwo ahlukuluza omama. Even inhlanganiso yethu yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi icede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama, ilinganise njalo, incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba. Into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela ayisiyo indlela esixazulule, kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya, inkinga esilazo esigabeni, kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane, sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo. Njengenhlanganiso sikholwa ukubana okuboniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So abantu asihlaleni phansi sixoxisane, sidinge indlela engasokuhlukuluza, indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo.
Libaxwayisa lithini abantu? Liyahlangana labo yini wonke abalwisanayo? Libelulele.
Silendlela eziningi esizisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness, ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezijiyeneyo, sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu. Singancedisana njani? Sikhulume, sixoxisane, kungabi lo dlakela osolwenzakile. Kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama, osisikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabo mama, lazo bebuye labo mama, lathi sibuye labo baba, sihlale phansi kukhulunyiswane, kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni. Kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza omama, kodwa of course bakhona obaba laba abahlukuluzwayo, laba abadinga ukubana bancediswe. Njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo. I-counseling department yethu ivulekile, iyancedisa wonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluzayo. Abahlukuluziweyo bayancedisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa, ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancediswa ukuthi bedinge ezinye indlela zokuthi baba resolve ama conflicts awo bengasebenzisanga odlakela so siyasebenza lamadoda azibuyelayo maybe ama perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo labanye ababe refiwe ngamakhoti ukuthi abuye azothola icounseling njalo lamapolice aya refer abantu ukuthi babuye njalo bazothola icounseling kunhlanganiso yethu njalo siyasebenza labe majele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani ebuhlungu okunganani njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengana leyo so siyancedisana lama government departments achiyeneyo lama organizations azimeleyo njalo achiyeneyo lama individuals ukuthi sincedisane ngoba nasiqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu nyabona
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usethule eminye njalo imizamo yokumisa ukuwohluka komnotho phansi kwemigomo emitsha kuza kukhuthazwa ingatsha zikahulumende ukuthi zisebenzise idola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisana lezijeziso ezafakelwa inkokheli yelizwe e-Broad Alliance Against Sanctions isihambise uhulumende welemelika emthethwandaba phezu kodaba lwezijeziso lezi. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo yabo. Hayi siyezwa sibe into ezenziwa ngabezekhi. Izekhi vele abaqalisa ukuhamba belahla amagama abantu. Le into yabo vele ususeya kudala kade sibakhangela ukuthi izanu singadliwa. So abezanu vele lokhu into abadla ngayo. Leyo badla ngayo vele abuya kumangalisi. So noba kunjalo sithi siyahamba siyevota kunjalo sibili. Kade sibesala ukuthi ba-announce ilanga lokuvota inxathi wabona hey kunzima. Umfana omncane bathwalela ubhulu, okhulumayo ngigagisa ngicijo mkhwananzi ngiyabona.
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela Citizen lesilo size sinyama sikamthwakazi siyalibingelela emagumbeni wanomhlaba lapha elikhona Nkosi yami ye libingelela nguye umzukulu kaqhamuka vinjela untaba kayibhodibhodi ngaba lentebe kuphela awuthi ngihlale edabeni ngeke lokulandisa kakhulu ngizwile ubaba bethathe interview lo Dube lapha nomthembo Nkosi yami wayevuka ngolaka uyambuza ukuthi yena ngikhulumela imali South okuthi uyalwa kanti abantu bezanu-PF kanjani kanti wayilisilo phendula kahle baba phendula kahle bekamaphapho phansi uphendule lokho okwaziyo ongakwaziyo ungakuphendula ulowa umuntu bekubuza ulelungelo lokuthi akubuze uphendule layo into hayi kuvuka ngolaka umuntu uma ekubuza no bantu bezanu ake liziphathe kahle yeye ngikhuluma ngikhona la angikho egoli ngisesouth africa esifundeni or ngithi iprovince esasempumalanga embombela yikho la engikhona ngikhuluma ngikhona la ye phela abantu abaningi umuntu noma ese-cape town uyathi usegoli kanti hhayi igoli phela ngeke ukuthi use-victoria falls ukuthi kobulawayo no siyabonga asambeni siyevotanini impela bantu bakithi nonke emagumeni omhlaba asambeni siyevotani impela kodwa no abantu bezanu-PF sebeqalele ubumenemene babo into abazenzayo lezi okuthiwa uyathi wena ungebhulawa uyebhalisa kwezindawo sofana nogogo bagibela amabhasi no mani akelekele ukusirobha abantu bezanu-PF sesibona thina thina siyabona mpela siyintsha sizelwe ngama-80s no lingasirobha ya abazali bethu elalibarobha please asambeni siyevotanini sonke nini bantu bakithi ngala amagama lapha elikhona uNkulunkulu alivikele balandeli yesestudio 7 kanye nabalaleli bakhona kanye labasakazi bakhona nonke ngeke ndibale ngamagama amen.
Studio 7 litshona njani badala ayi thina siyatshona into enza thanda ukuyikhuthaza abantu lapha abantu bakithi bakithi. Abantu bakithi embakhuthaza kakhulu ngesizathu sokuthi sokucheka amabizo awo losikhathi sokwazi ukuvota. Babangapheli inhliziyo abantu. Naloba amabizo aba amaningi etshintshiwe, umuntu ade votele kumbe kuba unkulumane kumbe sesebhensat, asizameni sibe ngendlela zonke ukuthi singadedi siyevota esikufuna kwenzakale. Asimeni izivindi laba amayouth ezanu. Nxa sebesiyavota nyabanxusa bakhangelela ukusasa ukuthi ilizwe lethu livunge, bengabe lonke bengama-$50 bebone umuntu ozasenzela ikusasa lethu. Hlakaniphani mayouth, yekela ukuhlala limbesisekile ungelanto eliyithola shona ligijima ngezepolitiki lingakasebenzi, ungela ihlala kahle khona elizweni likube le mfundo. Kanti esikunje abanye into kuthiwa yi-ATM abayazi ukuthi umuntu umthangela ku-ATM, kanti usiya kulo muntu osebenza uthola impentshena kudla. Fumane enhluphekweni lingene ukukhanyeni, libona abantu abangathuthukisa ilizwe lethu ukuthi liphumelele. Ilizwe linothile kakhulu. Uhulumende wayezanu kakwazi kahawukela into enziwa omakhelwana bakhe amanye amazwe aseseduze. Akusuthi abawoni noma president abamakhelwana bethu bayona bayadla imali yombuso kodwa abantu ababulala ilizwe. Okwakithi kuyayangisa kakhulu. So asizamenini ukuthi sifundiseni ilizwe siyevota. Naloba betshintsha amabizo ethu okubhalisela, sambenini loba kunzima, sambenini siyevota kuphela, siyalandele siyevota. Ngiyabonga ukukhuluma ngoSlwanda kule Buswana.
Salibonani, salibonani Studio 7, linjani bantu bakithi? Hayi, nasiyaphila. Into abantwini bakithi bantu lingavumi ukukhohliswa iqembu leZANU-PF. Waziyazwa ukuthi kwezinye indawo bahamba benika abantu ama-$5, kutho ukuthi uma beqeda ukuvotelwa phela vele bayatshayi khona futhi behambe nyawo khona ukuvela kuhlale bekuyenza, ngoba into yabo vele leyo ukuthi bayancenga abantu ngezinto. So singarojwa ngamaswithi nje abantwana, sibadala amazingaka yenzele utshintsho, asibende utshintsho ilizwe lethu. Loku uma besinika izimadlanyana kwama-$5 lokhu asithathe ezizidlekeni nto, uma siyangena ebhokisini siyakwazi ukuthi siyenza kuphela.
Samile emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona. Lapha nginombuzo omkhulu kakhulu okubo bonke abantu nje abamamela umsakazo. Sonke nje sami si-worried ngendaba ye-election day khona, ukuthi njengoba izeki ihluleka ukuqondisa nje i-voters roll labantu ukuthi bekwazi uku-check-a amagama wabo, manje jwaseke election izeki yona le yabhithi uhlelo izakhona yini ukwenza impumela ihambe ngendlela yemfanelo, kumbe vele sebeqoqe khona ukuthi benze lokho abakwenza nge-last election ukuthi bafuna ukuriga i-election le berigeni ZANU-PF. So ayikho yini indlela bamplana ukuthi akenziwa, especially laba abaphethe ukuthusila ukuthi bebe lamacebo kubona ukuthi kuyini into engenziwa i-way out, ukuthi ngoba izeki sibona ngayilude angeke ikwazi ukusithathela ukhetho olukhululekileyo. Umbuzo nginawo-ke lapho kubo bonke abantu ongakwazi ukungisiza mphendule ukuthi alikho yini icebo elingenziwa before election, ngoba khani vele sesizo khala futhi enze khona lokhu yakwenza last election zekhulu. Mayezahle ehluleke upha abantu i-voters roll ba-checke bezibona ukuthi bakuphi. Uma umuntu ethi uyazi-checka igama lakhe ezithola ukuthi kwenye i-constituency engasiyo ngisho le-province yakhe, sokukhombisani lokho lwasiyakukhethwa. Ngicela impendulo uma ngingayithola lapho. Siyabona.
Salibonani badala, salibonani badala. Eshi bafowethu, ngiyalelalela sonke isikhathi Studio 7 elizwa lonke bafowethu ngezindawo ngezindawo. Eshi bafowethu, le ndaba yekhaya le yeZimbabwe, hayi inzima bafowethu, inzima bafowethu. Kubuhlungu ukuthi manje sizwa ukuthi abantu babhalisile bo-name from there bekuthi ba-check amagama abo, kuthola ukuthi amagama abo awakho lapho ababhalise khona. Ale nto bafesu yinto enzima mpela, lesi yisisimenemene esingenzile manje. Awukheni umuntu ebhalise sikabe igama lehanje lebe okakathana kuthi engakwazi lo kuyavota. Hayi no, lala abantu abakhayela amavoti labo kushi labadla labo badlale ezanu-PF, ayisikho lokho okwenzakalayo manje. Hayi ayisikho manje lokho kuphanje umbani, into ngathi zimoshele zikomile kangaka emakhaya. Imali yokugada ulandele ukuyavota igama lakho khonale umbani, ungakwazi ukugade siyakhathana njalo. Hayi noludaba lolwaluhluzo kahle mama, amabizo abantu ababuyele lapha i-constitution ibuyisele amabizo abantu lapha bezibhalise khona bevota. Yekelani ukwenza njalo abantu manje, indlala idlala kabi lina abantu. Ungaphi lolu gugulwana kwakuthiwa ngugawolo wayeyikhuluma lwalo mnyaka, phathi ngugawolo mbe kathiwa mbani olugugulwana manje. Gayigusu ya Gayigusu, ungaphi ungaphi ugugulo uGayigusu, usaphila Gayigusu ungaphi? Hayi hayi hayi, uthini-ke manje Gayigusu, into mazinje usaphila Gayigusu ungaphi ona gugu? Ngiyabonga bani. Hayi mani keleyambulu ezingcono manje, cabange ngcono manje, singamoshi isikhathi sabantu manje. Ke libhalisa abantu ifola bule bathatha amagama libalahlela kathana, yini konke lokwenzayo? Ayisikho manje lokwenzayo manje.
Salibonani Studio 7, salibonani Mtungameli Dube, siyalibingelela kanjani. Azi uyahlekisa okukhulunywa yezami, bekhuluma ngokuba kwentengo bona bayecabanga ukuthi bona amanye amabandla aphilisa kuyihlekisa kakhulu hlekisa likhulunyiswa nje okhulumayo lokungumeridimani abamlalasi
sanibonani kustudio 7 linjani ingabe liyaphila amaqhawa kithi kubalaleli nabasakazi sithi vuka mthawazi vuka abantu bithi sizibuze singaqedi ngento eyenzakala emathibeleni kobomangwe engwizi kobombambanyika amashona lamachina sebethatha lwalo mhlaba bawenzo wabo okhulumayo obg okuthi nekahle kahle kusho ukuthi lawo abantu vele kabasihloniphi kabatsheli nduna kabatsheli masebuku kabatsheli zakhamizi baphoka ukuthi fuqu nje njengomasunta doko hhayi abasihloniphanga labo abantu impela ngingajabula ma i-voice note yami ingadluliswa izwi ngabantu ukuthi sithi vuka mthwazi vuka sokuyisikhathi sethu manje sokuthi ne-air siyibambe noma ijisa
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lekhe liqansa. Kulabahlanu asebeyazise ukuba bazancintisa kuthi abanye abayisithupha babikwa belakho ukwazisa ukuthi labo bayangena enkundleni kumalanga alandelayo. Umnumzana Tim Scott nguye yedwa onsundu ongusenator kubandla lama-Republicans laye osethe uzancintisa. Ukuhlaziya amathuba ka-Scott sixoxe locubungulayo zombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye nxa sikhangela lapha ekhaya ngimzwile sibili uTim Scott enguye olilunga elilodwa iBlack Senator ekhona kumaCarolinas ngale uTim Scott nxa ngokubona kwami ngingazi ukuthi angabe ngibona ngathi kulicebo likaTrump elokuthi khona uTim Scott ayenza ngathi uyangena laphana ukwenzela ukuthi baxegise ukulwisana kwama-Republicans ukuthi ama-Republicans alwise laphana. Ngibona ngathi uTrump ulesandla kukho khona lokho ngoba angithi kuza kuthi lo mama uHaley bese kuze kuthi lo jaha uDeSantis waseFlorida yibo abantu okukhanya ngathi bangabantu abaza ncintisa laphana. So uTim Scott ukuthutsha kwakhe engathi nje uphomba isivuka mpunzana akungathi kuyasolisa ngoba kangimboni mina uTim Scott engaba ngumuntu lwana olumisana lo Trump. Izinto zonke zazenziwa nguTrump laphana insurrection into zonke lezi kazange uTim Scott abe umuntu otshengiselayo ukuthi into le kazwisisani layo waba ngumuntu ombambathayo wayekhona la ikhona laphana e-White House kazange angimboni engumuntu ongalwisana lo Trump angimboni engumuntu ongatshelana lo Trump akudla ebusika kangimboni kuye kufanele ukuthi khona laphana umuntu okumele ukuthi angene laphana ngu-vice president u-former vice obekhona so nguye obekumele ukuthi angene laphana esikhundleni sika-Tim Scott.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe obexoxa le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabizo abantu abaningi ibandla le-CCC selilobele umgcini sihlalo wogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba bekhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Amapholisa athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.